Kukondo tazibonele ebantwini kulezinsuku. Indlala ingenile. Unkosana Senzile Moyo ongelandoda wabantwana ababili uphotaphota edolobheni lakobulawayo ezama ukuselela abantu bakhe ukudla.
Sidle ekuseni nje abantu ababe bephuma nje sidle khona lokho sokuphuma nyaze ngiyekudla futhi intambama. Nxa ngazuzanga lutho kusho siyalala nje sivuke ekuseni njalo nje.
Umnumzana James Dube uphila nzima lodadewabo olegciwane le-HIV.
Isikhathi kudle ekuseni nje ntambama because kushuthi ukuthi imali ayikho. Kuyakusukhetha futhi ukuthi naleyo i-breakfast sikhavi lunch susiyakudla ntambama.
Omunye othole nzima umnumzana Reason Pofu ongenamsebenzi omlethela imali.
Kwaba nje bengadlanga, sengakayivuka ekuseni. Mhlawumbe umnawami uyengokazi mhlawumbe u-one duma kona. Sinze ucele ukudla ezindlini.
Abasakhulayo abaningi bathi baphila nzima ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Unkosazana Grace Nyoni waphutsha izifundo zakhe e-College National University of Science and Technology.
Kodwa sengidrophe out ngenxa yokuthi izinto ziyadura, i-school fees siyadura okokuqala, abazali bami abasakwanisi ukuthi besibhadale. And lokudla endlini akusela kudla. So lami ngigcine ngibona ukuthi ngcono ngizame amanye amaminzi ukuthi ngiphile. So sengisemgwaqweni lami senzama ukudinga imali, izinto zikhwelile.
Kukanti uRumbi Zulu usekhathele ngokuhlupheka, ngakho-ke uthi sekuthengisa umzimba ukwenzela ukuziphilisa.
Mina ngafunda ngaliqeda, kodwa ngokuwoma kwelizwe, ilizwe liwomile, sesisebenza nje emgwaqweni. Ama-short time, sometimes amanayithi, roughly kuyangiphilisa nje, since ngaqalayo, kathi hayi semanejile ukuthi imindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Tesmond Ntini, inkokheli yesigaba seLobhengula, uthi abantu bayadubeka.
Abantu bathwele nzima kakhulu and indlala ibhahile, sihlangana labantu. Abantwana abayi babakhangela imizi, abantu abadala abagogekileyo.
Ingcwethi wezomnotho ezimeleyo umnumzana Lubani Nondo uthi umlando wokuvikela indlala ukuhulumende.
Udaba lwendlala emadolobheni ongithi by extension lemaphandleni lubuhlungu kakhulu. Kodwa kulusizi kulakho konke yikuthi uhulumende sewapenda umpikisha ukuthi kumele sizwisise ukuthi vele kumele abantu balambe ngoba bekungela zulu ngomnyaka odlulileyo. Sizoqhubeka singasebenzi, sizaqhubeka indlala isitshaya. Uhulumende kumele akulungisise lokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe, njalo uhulumende uzama ngamandla wonke uba athingele uZulu ukudla. Uhulumende wakhe uthi kulabantu abafika phose izigidi ezilithuma abalambayo elizweni abagoqela abahlala emadolobheni. Kudingwa imali efika amabhiliyoni amabili eZimbabwe ukuze uZulu athingelwe ukudla. Kule ndlala esabeka eZimbabwe lamanye amazwi edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu linganingi imfanelo onyakenye. Yimi lesidlo 7 ngikobulawayo ikamela mwenze Jesus Banda.